umnangagwa uthi lapha abeye khona imota ze-ZBC i-TV ziyalandelela zibe ludwendwe zisiya khona ngale lapha abeye khona bezikhipha indaba zakhona bazikhipha live kithi-ke i-opposition ama-live broadcasting asikawabona kanti njalo sesinanzelele ukuthi noma ukuya khona unkosikazi kamnangagwa sesijwayele ukubona-ke i-ZBC layo igijima isiya khona unkosikazi kamnangagwa kasimazi elilunga ledale lephaliyamende njalo kasimazi elingxenye kahulumende kodwa ngokuba nje ngunkosikazi womunye wamakhokheli abanye bamabandla noma bengakhavi unkosikazi kamongameli kodwa kabakhave-ke amanye ama-activities ayenziwa ngabakhokheli bamabandla wona lawa aphikisayo ngendlela abayenza ngayo kulo wezanupiye
mnumzana Ndlovu ungasitshela nje ngamafitshane wena ukuthi uthini ngalolu daba
isintu sithi umntwana wenyoka yinyoka umnangagwa ngumpakamgabe ufanana lomgabe in terms of ama-media reforms kakula osukwenzakele lokhu amnangagwa wangena lokho kukhona ukukhana kwakusenziwa-ke ngumgabe umgabe sasimbona ehamba elala ephuma ku-TV elele sibona umkakhe ebhoda lapha lalapho ethethisa abantu kathesi sibona umfazi kamnangagwa njalo sethilo-ke wakasibanda simbone ekhava sibona la mnangagwa ekhava kuyiba abaphumayo kutelevision kuyiba abaphumayo emsakazweni seso kusithi-ke abaphikisayo-ke sibebande elikhulu ye-MBC Alliance ama-activities abo kakhava ngendlela yokuthi kukhulunywe ukuthi bebesithini kusenzakalani njani kuyabe kutshengisa ukuchochozwa ukuthi hhayi uthesethu induku kankomo uchamisa hhayi bagbhasa abantu sibona amabhasa angu-40 sibone lokhu lalokho izinto ezingasebenziyo in brief sithi thina sifuna amabandla wonke azombusazwe aphiwe ilungelo aphiwe ithuba elilinganayo emsakazweni lae kumabonakude kutelevision akukenzakali sithi thina-ke amedia reform le ayikayenzakali akulatshinto mgabe mnangagwa semfanana into eyodwa nje
mnumzana sibanda siyabona ukubana kunyanga ezedluleyo singathi thina kumbe le minyaka edluleyo ibandla le-MBCT belizingasangeni kukhetho lisithi lona nxa kungalungisiswanga ezokhetho ezifana lakhona lokho esikhuluma ngakho ama-media reforms akungenwa kukhetho kodwa uyakhuluma lapho ukubana akukalungi kodwa likhanya liyangena kukhetho kungakuhamba njani
ukuthi siyakhanya ukuthi siyangena kukhetho ngikuthatha ngokuthi wena ukubona ngokuthi sibhizi senza amalungiselelo okuyangena ekhethweni lokho-ke kuliqiniso yikho esikwenzayo siyalungiselela ukuthi siyengena ekhethweni kodwa umongameli ukutshilo wakuphindaphinda ukuthi sizangena kumbe kuzakuba lo khetho kuphela uma kuthe lawo ma-reforms esikhuluma ngawo wonke ethe abakhona nxa engasabanga khona lawo-ke ma-reforms kutho ukuthi kakula khetho oluyakuba khona elizweni ngiyabona leyo-ke yiyo i-official position yethu ukuthi silokhu sisithi kakulungisiswe ama-reforms wona lawo kufuze ukuthi elungise singafika isikhathi lapho esingathi khona hhayi yiso isikhathi esokumele ukuthi ngabe konke kube sokulungisiwe kodwa kungakalungi kutho ukuthi ukhetho lwezimbabwe alusoze lube khona kuze-ke kulungisiswe ama-reforms wona lawo
mnumzana Ndlovu wena ungathini nxa sikhangele ukubana zikhona ezinye intatheli zindaba esizwe kuthiwa lazo zidinga ukuthi zincintise kukhetho zona zilokhu zisebenza emsakazweni lakumaphephandaba kahulumende
khonokho-ke kukhombisa-ke njalo kufakaza obala esihlala sikhuluma ngakho-ke thina bamabandla aphikisayo ukuthi-ke i-ZBC-ke nezimphephazi amaphephandaba okumele-ke aphathise uzulu akhulume ngozulu asetshenziswa libandla le-ZANU-PF i-ZANU-PF iyadeploya abantwabayo ukuthi bahambe bayesebenza lakulawo maphephandaba bangaziwa-ke sebefuna ukuphuma bamelaphana-ke bakhonteste-ke bekubandla le-ZANU-PF yikho sithi thina basebenzela i-ZANU-PF yikho bengathandi ukuthi bakhulume kumbe babone okuhle-ke ngamabandla aphikisayo umsakazo ze-DC yamaphephandaba okuthiwa ngakahulumende nalayo kanti i-public media abona okuhle kakaza akhuluma okuhle asuzafa akhuluma okuhle nabaphikisayo akhuluma ngezane u-PF kuphela yikho-ke ngabantwana bezane bona laba ababe deployiwe esasebenza kakuleyo msakazo lakulawo maphephandaba nxa bangabona ukuthi hhayi sebekhulile sebefikisa 40 years sebesiyakuma-ke sebefuna ukuba ngama-members ephalamenti bemele ibandla lezane u-PF i-abuse-ke esiyalayo-ke thina-ke emabandla aphikisayo ukuthi kakumelanga-ke i-public media isetshenziswe to feather selfish needs ze-political party eyodwa ezithi libandla elibusayo kanti-ke ingela mandate ebantwini ukuthi ibuse ilizwe.